abasakhulayo abayinkulungwane eyodwa abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abavela emazweni asezwekazi le-Afrika athiyeneyo okugoqela abeZimbabwe abangamatshumi ayisithupha bathe gwaqa eWashington DC khonapha eMelika namuhla emhlanganweni omkhulu wokugqiba uhlelo lwabo lwalonyaka. Womhlangano weMandela Washington Fellowship Summit lo uvulwe okusemthethweni ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo wezemfundo lamasiko kugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe Holistic Department umnumzana Mark Teplin. UTeplin utshayele ihlombe abasakhulayo laba ngokugqiba izifundo zabo kumaviki ayisithupha edluleyo esithi ulethemba bazosebenzisa ulwazi abalutholileyo ukuthuthukisa amazwe abo. UTeplin yena othe sowahlala emazweni asezwekazi le-Afrika athiyeneyo agoqela eleZimbabwe ukhuthaze njalo abasakhulayo laba ukuthi balandele isibonelo sobukhokeli obuqotho esabekwa ngowaba ngumongameli wele-South Africa owakuqala onsundu umnumzana Nelson Mandela.
When you get home, you're going to have a chance to take what you've learned and pair it with what you already know to build something new.
Lingabuyela emazweni enu kumele lihlanganise elikufundileyo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship lolwazi elivele lilalo ukuthuthukisa impilo zikaZulu. Kuqakathekile lokhu ngoba umumo kuzwekazi le-Afrika uyaguquka ngesiqubu.
Omunye waba kuhlelo lolu umnumzana Frederick Nkiwane utshele iStudio 7 emhlanganweni lo ukuthi kunengi akufundileyo phansi kwalolu hlelo.
Ama coaching 500 dadla 15 yes kungaba yi-UCS efana impahla zamanje inkampani yana revenue 60 billion 60 billion i-GDP yeZimbabwe ingena kakhulu i-profit yabo i-GDP
yeZimbabwe
yikho lapho ubona khona ukuthi hayi umhlaba lo mkhulu and asifundile basifundisile ukuthi hayi bakhulu kwenziwa kanjani kunama-processes esiwafundileyo one of the best ones esiyifundileyo bayitshile
umhlangano lo uyaqhubeka usasa njalo uzagqitshwa ngolwesithathu iziphathamandla zeMelika ezigoqela uSenator Chris Coons yena omela isigaba seDelaware kudale leSenate. Umongameli Donald Trump yena ubikwa engasoze abe khona kulumhlangano. Owasungula uhlelo lolu esangumongameli weMelika umnumzana Barack Obama wayevame ukuba khona emhlanganweni lo ukuze kwethula amazwi okuvala ekhuthaza njalo abatsha laba ukuthi babe ngabakhokheli abaqotho.